umongameli sekufake egcekeni ukubana yena uyalandela iconstitution. Ngakho ke asila doubt ukubana lokho akuthoyo kumele kudibhethwe kumbe kumele kubuzane abantu siliqiniswa kumbe ungamanga. Kufanele njalo kulungile ukubana lokhu ekwenze yilegacy sibili enhle abe eyichile yena ubaba uMnangagwa. Kodwa thina sesikukhangelele yikubana sikhangele lokhu akukhulumileyo uspeech yakhe ukubana kuzaphiwa ithuba lokuthi kukhethwe omnye olandelayo, yikho sesikukhangelele lokho. So abezisonto bengagadazeki ngalokho asekukhulumile umongameli, usekhulumile yikho ayakwenza.
Yes, siyabona ke kulamalunga ezanuPF amanye athi hayi kahlale uchaye vision yakhe leka 2030, so kuzahambelana njalo khonoko.
Abakhorongo ngoba engena kuqala akazifakanga, wafakwa ngabantu. So abantu balelungelo lokukhuluma lokhu ababe bekubona kufanele bekhangele okwenzakalayo elizweni. So labo balelungelo lokukhuluma khonokho konke, kodwa esiza kubona ilizwi lakhe ekugcineni ukubana yena uthini njengomongameli.